lokho abakwenzayo kufana nomuntu lebrugwe eselilidala elidubuke emadolweni lapho afake isigamba, lidubuke ngemuva ekuzihlale lapho afake isigamba. Lalokho lidubuka lagcina liyizigamba, ikanti isolution kuyabe kuyikuthenga lenye ibhulugwe. Imizamo le siyibone ngazathi kayincedisi nje, imizamo okungancedisa lamuhla kusasa kuze kungasebenzi. Sibe nakho ngesikhathi esedlulileyo kwabogono obhakhosi lani lani ihlela izenza, kodwa azange zincedise kulong term ukuthi abantu benelise ukuthi baphile kuhle. Nayo-ke indaba yefoyili naleyi izaba khona okwamaviyo amabili amathathu. Okwenzakala kakhulu yikuthi lolo uhlelo sebebuye lalo luzancedisa ukwenza i-corruption futhi. Bazaqalisa ukuyitshontsha leyo fuyeli, bazaqalisa ukuyadwiza naleyo facility. So sibone ngazathi akusonto nje ezanceda kakhulu elizweni, yinto nje i-stop gap measure neyihlakeleyo. Okudingakalayo nje kuguqula nje uhulumende, kubonakala ukuthi kungena umuntu ozenelisa ukwenza intando kaZulu, ozenelisa ukuthi ayiphakamise i-economy. Lokho abakwenzayo hayi kufaka nje izigamba ebrugweni elivele selidabukile selilidala, akuncedi ngalutho.
Kodwa ibhanga le-RBZ lithi lona lizaveza amaviki wonke ukuthi amafutha la athengiswe njani, asetshenziswa njani ukwenzela ukuthi engayi emkambo omnyama. Lokho akusoze kwenqabele yini inkohlakalo?
Yi-rhetorics leyo nje, kukhuluma ababekwenza. Sibabona lo-command agriculture bekukhulunywa ukuthi kuzavikeleka, kodwa sinanzelela ukuthi kulobusiyelo obenzakalayo ubebetshontsha kunjalo, besithi khona baye benanzelela bekhangela ngevinye yezi ukuthi benzakalani. Lakho khona lokho vela kunqabeli ukuthi bevele behamaseli abatshontshi, and labona ababazabanja betshontshiwe kuyaba yi-cash and release, bababamba babekele. Akutshintshi lutho nje, aso bantu abatsha esingabathemba. Izanupiefukele RBZ yabo siyazi kusukela kudala, lakho sobe le-command fuel, akusoze kutshintshe lutho.